Umqondisi wesibhedlela seMpilo Central Hospital, uDokotela Nasisa Zwanga uthi ukusetshenziswa kwezidakamizwa akukhethi ubulili lobudala, kodwa kwabatsha kuhamba phambili ngoba bagcina besiya emacansini okungela kucabangisisa.
That's a major risk. Most people, when they've taken one or two,
abancane labadala bayathanda izidakamizwa begcine bedingeka besiya emacansini, okudala ukuthi inani labatsha elibanjwa umkhuhlane wengculaza likhule.
Umqondisi we-National AIDS Council woBulawayo, uNkosikazi Senatranyathi uthi benza konke okusemandleni abo ukulimukisa abatsha ngengozi yokuthatha izidakamizwa lokuya emacansini bengazivikelanga.
Yeah, i-National AIDS Council iyaphatheka ngendaba yama-drugs, ukuthi abantu nxa sebengena kuma-drugs basoze bebe lempilakahle ngenxa yokuthi kuzaba yenza ukuthi besenza ama-behaviors angakhozela ukuthi bethathe i-HIV kumbe bememethise i-HIV kulaba abanatha amaphilisi. Nxa umuntu sevelise kuma-drugs asoze nathe kuhle amaphilisi akhe, lokhu kuzayenza ukuthi impilakahle yakhe ingabi kuhle.
Olusana lokusetshenziswa kwezidakamizwa koBulawayo, uMnumzana Effort Dube uthi kusasenzima ukunqanda abatsha ekuyeni emacansini ngemva kokuthatha okudakayo.
Njengesizwe sesibhekane lokunzima okukhulu ngoba ukuthatha kwezidakamizwa ngabatsha kuyakukhula ezweni, okugcina njalo kudala okunye okunzima ngoba inani labatsha asebebambe umkhuhlane liphezulu kunelabadala. Kubangelwa ukuthi uma sebethethe izidakamizwa abasoze bakwanise ukuzibamba lokucabanga ekusasa.
UNkosikazi Nokuthula Nkiwane uthi wazala indodana yakhe ingenamkhuhlane.
Uyabona okwenzakala emikotweni phandle lapha kunzima. Unkululeko ngamzala engilangculaza ngokwazi kwami, kodwa uthe esezela e-university ube esengogulayo sathola ukuthi ubezenatha edakwa khonale esikolo. Seba nje ingculaza, okuhle ukuthi usengenile ehlelweni kodwa-ke uzidingile umkhuhlane khonale.
Lokhu kuza ngemva kokuba eleZimbabwe limanyane namanye amazwe omhlaba ukunanga usuku lwe-World AIDS Day izolo. Abenhlanganiso yamazwe omhlaba ababona ngezempilakahle, abe-World Health Organization, bathi indikimba yokunanga usuku lwe-World AIDS Day lolu ithi take the right path, ngesikhathi abezempilakahle bephakathi kokulimukisa abatsha ukuba bahlukane lezidakamizwa ngoba okwamanje eZimbabwe ingculaza ikusilinganiso sechumi lantathu ebadaleni, i-13% kwabatsha isilinganiso siphezulu kakhulu kulabo abaleminyaka esukela kumatshumi amabili kusiya kumatshumi amabili lane. EZimbabwe kulabantu abayi 1.3 million abafumana belengculaza ngomnyaka ka-2022, kuthi abayi 98,000 babo kwakungabatsha abangamankazana abaleminyaka esukela ku-10 kusiya ku-19. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.